Hayi kwenzakalayo lokho ukuthi kulokudonselana ukuthi bona ngokwaba abantu bakhona phela kasoma politicians ngabantu kuphela labana abanikwa iadvice so laba abaniki iadvice yangkhona labo ngabantu abafundileyo nje kuphela but politically hayi kabanaso isikolo sepolitics. IZANU iziwa ngalifuna ukuwina iZANU elizweni lakithi leli yi-ambush elections. I-ambush elections ukuthi khona abantu benza into yabo ngasensitha bethi nxa sokusele i-2 weeks laphana besekhuluma ngokuthi khona hayi sile coalition la ukusele just 2 weeks manje laba ngenxa yokuthi khona bongwabo ngabantu abazithaya isifuba bathi balabantu kodwa behluleke ukuthi bezimele bodwa abantu babahlula ukuzelayo bona bakhangela izikhwama zabo lama-position le-CV khona lokhala yikho kubi.
Ye nanto-ke udaba mnumzana Mpofu wena uthini?
Mina ngithi ngoba into esuka ihluphe kakhulu kunkokheli zakithi ngindaba yokulibala ukuthi kati bona babakhokheli bakabani ngoba kalapha into esibonakale ngathi sebeyiqakathekisa sengamandla abo hayi ukuthi bakhulile abantu hayi ukuthi bakhokhele abantu sebeyiqakathekisa ukuthi yini besofanele mphathe abantu kube into erongo lela into esebeyiqakathekisa ukuthi kulwisane lesithitha esikhona esingumgabe lezanu ma sokuphume kulokho vele sokubonakala ukuthi kwenziwani phambili ngoba ma sisilwa sodwa thina njengama-opposition besilwa bodwa njengenkokheli zethu akulapho kuzosifikisa khona lokhana kuzabangani ukuthi iZANU PF ithathe futhi umbuso kalula njalokho edivele ikwenza kubangelwa yikho lokuthi abantu kababambanayo.
Ya mnumzana Mkandla, siyabona ukubana okusekwenzakala kathesi kulabonera kuzaphathisa ngani bona njengoba bengabambananga?
Akusoze kube lento ephumayo laphana vele bona bengabambananga. Amabandla wona lawo abe ekhankase ngaphansi kwenera kati inera siyiphathi inera ikhangela ngokuthi isisekelo sombuso sona sininjani esokhetho yokuthiwa yi-constitution ikhululeko okungakanani ukuthi abantu bezikhankasele bekhululekile emabandleni abo elizweni leli bencintisana lephathi eyodwa kuphela iZANU. Into ekhona kuphela laba abantu laba i-ideology nxabe wena bebona ukuthi khona ngeke vele bekhuphe akulako ngakhupha iZANU behlikene abadilize amachiba abo labo bebe lephathi eyodwa inera izimelela yodwa laphana ingazasetshenziswa inera ingasetshenziswa laphana iZANU izasebenzisa izeki abesekhala amanye amabandla ukuthi iZANU isebenzisa izeki kube kanti bona basebenzisa inera akulanto engathi lejustice izimpumputhe nje kuphela ezingaboni lutho lezi bona bebenza ukuthi iZANU ibe nobudlawudla ngoba iZANU iyabe isikopa kubo bethi bedlephana ngalo iZANU ingaphi ibuthanisa abantu kathesi very shortly iZANU izabuthana ingabuthana iZANU ilizwe leli selisiya kumachina ilizwe lingaya kumachina kakusela lizwe la ilizwe labe sekuphelile wonke lokhu ngobani iZANU izawina iqhubele iChina isibusa ngoba yiye njalo enjani eqaka abayikhethileyo iChina ukuthi bona ilungise yona le nto yokuthi e-voters registration le i-DVR bakhethe iChina iChina sozilungise into esizahamba zokuthi ngezizathathwa ngamabandla onke salungiseleli iZANU ngoba bona basethuza ngokuthi bethatha.
Mnumzana Mpofu, uyavumelana la yena?
Ngivumelana nawe ubaba Mkandla, lokhu akukhuluma kuliqiniso ngoba ma amabandla wona awazomba ngazo aphikisana laleli bandla elibusayo bengazange babe lesinqumo esiyi-1 abasenzayo kube lesivumelwano esiyi-1 kunika amandla kuZANU, kunika amandla ukuthi kube lula kulabo abangafuniyo ukuthi umbuso uye ebantwini ukuthi baqhubeke besenza lokhu abakwenzayo ngoba khona manje kucina sokubana nalo ukuthi abasekeli balawo mabandla bagcine bangasela confidence emabandleni. Amabandla akumelanga ukuthi ngesikhathi esibuso lesi kube ukuthi kulokulwisana kulokudoniselana isikhathi sokuthi ngakusetshenzelana ndawonye khona kathesi kule ndawo yokuthi ku-coalition khonaphana abantu abanjeabo okhuphe labomjiri sebeneploti abanayo ukuthi bakhuphele omunye upresident ode khokhela leli bandla. So khonaphana ngezinye indlela sukathina sokuthiya abantu benembuzo eminingi ukuthi abantu laba bayama-agensi awebandla liphi basebenza neZANU na obasebenzela abantu akusazakali ngoba si-power hungry ilizwe liyaqhubeka liya phambili amachina lokhu ecolonize ilizwe ogcina sokuba into zonke ezasekhaya vele thina zingasamanga hloba lesizwa ama-farmers bathatha ama-plus balima igwayi kodwa akunanto abalayo sebe ama-colonies si-colony ye-china straight away akusela 2 ways about it.